Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 inhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million.
Besila abantu esingathi sasababamba ukuthi banomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April laba ngu-12. Kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile, then abalichumi thina abantu sebe-recovered kuseseloyedwa njengaka-recovery kodwa lo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kamnangagwa bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbukelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe-Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438 labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisichiyagalolumbili 95,273 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqhathaniswa lakwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala ze coronavirus.
Okwamanje ungakhangela i report ephumileyo izolo bese la abantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka April laba ngu 12. Kubo labo oqala ngubaba wayesesichile then abalichumi sila abantu sebe recovered kuseselo yedwa nje ongaka recovery kodwa lo laye kaguli. Ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama results aphume sithi recovery. Then ikathesi ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka May la kuqasa noka June. Sibe lama cases amanye sesiwa reportile aselichumi kuwo la lichumi ngathi abangu 9 bengabantu nje abazihambelayo abangaguliyo. Kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa laphana ebhedla seThornbrook samnika hayi oxygen. Umuntu lwana okwakathesi hayi umuntu nje osezihambela akasadingi oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abaku quarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala sebatheste futhi ngo day 8 sibuye futhi njalo sebatheste ngo day 21. Thina into siyenza ukuthi inqabe e-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi sebatheste ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba inqabe ehlala ulola lo uhlala e-room yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi beshare behlangane ema-room.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyonale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane lecoronavirus lilokhu limemetheka elizweni. Umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abamasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Ngumgcini sihlalo webandla leMDC eBilitane kugatsha leWales unkosikazi Carter Richards utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwecoronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategy sikungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi ukuthi singazilokhu bayicuze ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye ezathelwayo elizweni ezazivalela sizomenyana lomsebenzi ngalowo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba ayadinga wabala nje ngathink it's 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi lokho bathi na ilizwe lalivalelwe ekuphweni izimali ngama IMF fund njenge wealth ama wealth fund la kwakule yini fund ebase abakwansi ukuthi basizise imali ukuthi izoyincedisa abantu ekhaya khona ngalesikhalele kakhulu omama abaye bakhalele labantwana abaye bathwele imizi abakhalele labo bababonke and i lockdown yangkhona angazi lokuthi isebenza njani lockdown yangkhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa ukuthi sebefule uhulumende kulento yayifuna ukuyenza iyavuleka nxa ukuthi bafuna ukuvayela abavayela labana. So ukuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye iprogram eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefide abantwana amaporiji abezi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kulena leyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu instead ukuthi bangabantwana kube kodwa abantu abakhulu ujengisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akula ncedo abalinikeza abantwini abantu bathola ama donation from abantu ama private private organization la ama private which is okay indaba yenzi ngama church kodwa la ama programs afuna ukulumende ukuthangenele phakathi la ayincedisi phakathi nokumsebenza omkhulu kangaka uyenziwa ngabanye kuze ngqali ngancedwa ngukhulumende wenu ayazi can only go so far alengezile liyifika ngapi
lo bekungunkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithani ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithani kodwa umeli wevungu edalele ephalamende umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU-PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus
i-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olwenzakala emhlabeni jikelele lokho kuthiwa i-lockdown ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela ukukhunywa isiphatha amandla sikahulumende sona ke phela esitshengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown bengenzanga njalo omkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli wezimbabwe into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga ngibongela bona ukuthi wenze kuhle thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic thina silomongameli ositshengisayo njengoba nelisazi ukuthi kulo vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa vision 2030 kuyini abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone so nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye umntwana womuntu munye sibambene asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende sihloniphe abakhokheli bethu ikakhulu ubaba umnankagwa onguye upresident simnike amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu
lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ephalamende libe limuzwa lapho ixoxa ecingweni losithandakile emhlanga we-Studio 7 ikobulawayo
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
Isibhedlela seKansili yakobulawayo ese Thorngrove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale ezilegciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba
ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi eRise and Shine umnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela
ngimele omama beRise and Shine abase diaspora eUK besilapha ukuzowenza idonation yengubo eziyi 30 ama sheets ayi 60 lama pillow cases ayi 30 lokhu kwenzelwe isibhedlela seThorngrove esikhona bakulawa idonation le ilingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye Jane's Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ayi 200 worth 120 US. Wasidonethele iThorngrove Fishers Hospital ama frontline workers.
Esamukela lezi zipho umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu abelule izandla bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga abatubakithi abasemazweni labakhona around ngapha kobulawayo ngokucabanga isibhedlela sabo seThorngrove ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuyamukela lezi gulane ze COVID-19. So kutsho ukuthi nxa kuwukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lembhede esezilayo engani isengezelelwe.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seThorngrove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lwe COVID-19 ukwephulwa kwelungelo labesifazane kanye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapholisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapholisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigoqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ubususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakweleBritane eJivan nje Gardens eNairobi abathi sasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. KweleBritane abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kweleMelika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakweleBritane usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga nabaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe-Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga kubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zezanu-PF ezigoqela intathele zindaba abezinkonzo abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye labaxoxebuka kuzanu-PF ngokwayo abe-G40. Okumangalisa abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe esithi imbiko esimemetheke kakhulu elizweni. Umnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha le ndodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi-ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona kuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akulanto enjalo ezenzakala ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthiwa kuphume khona pho kwenza bethuke bona kuyini xa kungelalutho kakulalutho kabazithulele bahlale benjalo kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona ukukona kukhona okwenzakalayo la ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke umnankagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona
umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthi ngalokho
kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane bese seyabamba unina enguye umthakathi umnankagwa uyaziloya ama-businesses yena akhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe izihlobo zakhe abangani bakhe abantwabakhe sikhuluma ngabotagwirei sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile edubayi bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhange lekuye emzini wakhe abantu abakhe labangani bakhe yiba bawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo bephanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli yakhe le khabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisi ewathengisa kwamanye amazwe njengabomozambico nge-US dollar kodwa bephiwe-ke imali i-reserve bank umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uza banjwa kuye emzini wakhe
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance njengoba singeyame licele untunga uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule yena-ke othi ngempela izizwe zebandla lakhe zifisa kube lomvukela
ngamanga wodwa akhulunywayo yizitha zikahulumende izitha lezo liyamabandla aphikisayo o-MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le-MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhulu apha elizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka eyokuthi bengaboni ukuthi izinto ziya ngaphi abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela bafuna ukuthi uhulumende genqule indlela abafisa ngayo ngawo-ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hhayi bantu bezimbabwe umumo welizwe umi kanje ayisikho lokho elikubala emalebulenjini ayisikho lokho elikubonayo ayisikho lokho okufiswa yilezi zitha lezi ayisikho lokho okufiswa yilaba abahambe busuku ukuthi kube le nto ezimbi elizweni lethu hhatshi umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo
bakhona babagawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemu likamnankagwa
nkomo ayisikho qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo ayisikho lokho indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indlawa zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla iwanikile lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe yiye kukhangele khonoko kwenkohlakalo akulanto enjalo njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela siyakubona emlenjini inkomo lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu ye kunje kunje umongameli kunje mekhuluma izinto eziningi ezingayisizo. Ngakho ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjengazo, bathangela konke kono ukuthi kulobunzima. Kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le ekakwakathesi okwakathesi lapho esikhona kathesi. Akula muntu ongakhangela ngalo dubu, akula lizwe elingakhangela ngalo dubu lwecorona. Wonke umuntu ukhangela idubu lwecorona, sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho kokuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisikho, uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokhu izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lapho lontungamile inkomo weStudio 7. Kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalombiko wabe-Joint Operations Command. Zisithi le yimizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo, lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kwahulumende esebenzisa uminister Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe so kufuneka kuba lekhu. Thina sithi hatshi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isezihlalela eziko eZimbabwe iyo ikhu dita enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo ukuthi amasotsha sefuna ukuthatha amandla ngingodlakela bethathela uhulumende kaPresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hatshi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlalela phansi khona esitshela ngoba siyakwazi ukuthi amasotsha onalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokhu kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chami misa othe amazi la enzela ukuthusela uZulu weZimbabwe.
Sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabe ehlale etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana lokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokho abakukhulumayo ukuthi besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso. Ngoba ngeke beze bebizi press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sika Robert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla le-MDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhela unkosikazi Khuphe umnumzana Nixon Nyikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu amabutho lo mkhulu owe-Home Affairs uMinister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakatesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini beintanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisa nabantu amakhanda kuhulumende. Linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuzanu PF awecelele G40 lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Lei iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Isikhathi sethu asavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili, inani selasebetholakele bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu, 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.